Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzibandlela 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esizokubonile lokho engeni lesaleni abukhulumayo kaukhambelani ukwenzakalayo abantwana abalabazali abakhula ibukura hundi bazama ukusakhanqane bachaya ubuhlungu.
Umongameli Mnangagwa usola uDlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula, kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntana namu besenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncithile ama results akhe bathi khona khona kale kubhadala imali, so mina imali yakhona kangilayo angazidingenza njalo.
Abanye abantwana abasanda qeda izifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithe kumele babhadale izikwelede abalazo ezama school fees. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane loDlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sigxume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuhlala sikhuthaza izane ukuthi asebenzise ubudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu bakusaya umkhetho uqinisile, ngoba esesikubonile lokho engeni le esihlalweni abukhulumayo kaukuhambelani ukwenzakalayo phasi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesemkhonzweni obulawayo lapha e-trade fair, lapha abantwana abalabazali ababulawa ibukura hundi bazama ukusakhanqane uMnangagwa akezwe ukuthi kathi udubele kukura hundi lenziwa njani, bantwana laba babanjwa bachaya ubuhlungu. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khona kutsho sikhangele ukuthi akutsho ukwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza uDlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula, kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF bethaya abasekeli beMDC. uMnangagwa singabona elandela indlela ehlukenele kamgabe yini kudaba loDlakela lolo?
Kasoze ajinke uMnangagwa ngayikho khonoku sasithembe abantwana lo begugubinda wonke abatshayayo abakamntwakazi ngakabajayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary kobulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelede. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya ku form 1. Kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School kobulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntanakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana namu besenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncithile ama results akhe bathi khona khona siqale kubhadala imali so mina imali yakho na kangilayo angasidingenza njalo
omunye njalo umzali unkosikazi Thokonyathi uthi lo wakhe umntwana unxitshwe ama results e Cockland Primary School ngoba elesikwelede
abantwana babanjelwe ama results bafuna ama results ukuze angene ku form 1 manje kule score besikolo ke kufuneka le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi mina manje ngilomntwana wase Cockland manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo ukuze ayengene esikolo ke sofuneka ukuthi ibhatalwe
umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngo Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxotshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale skorede ezenkulu kakhulu abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sisingabaxoshi kodwa khathesa ama results abo siwabambile kwenza ukuthi baqale ba clear izikolede zabo zonke then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba oyilutho yithi ngapha esikolo lalapho isikolo abayikiso bayamukele
ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezulu kwalolu daba
Yebo abantwana abaphiwanga ama imiklomelo yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga enjalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana ngakho ke singathi siya kukhangela into ebisenzakala ukuthi imali le kade ibhadalwa ngabanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali ikho besibavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde Kodwa khathesi nginxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokho abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwa.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama
Lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota nguhulumende izolo inengi lisithi kusobala ukuthi le indlela yezanu PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola Abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
I think indaba yemoto ezinduna le iyatshengisela ukuthi uhulumende lo esilaye kayihlukananga kangako lo hulumende kamgabesa silaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lo tshintsho ngoba ukuthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-syndicate sakhala kakhulu ukuthi umgabo udlalisa imali nawo-ke umongameli omutsha-ke uemafenmangako esathenga ama-twincap adula ukudlula lokhu umgabo ayetenza kwenza esiyanika izinduna kuma ngemota mhlawumbe emota eyi-1 efika 45,000 ngiyabona ukuthi umnankagwa u-desperate ude wina amavoti lapho but ekugcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento ezixakathekile amele ezenze ebesekugcina ngokunika izinduna imota wambona ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna imota ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvosele.
Uthi ezigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impilakahle eclinic. Ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha amaclinic. Akusichazisele ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungapi?
Esigabeni sami laphendlela kona engwana amthi iclinic iseduze iseduze leThekwane Mission nokuthi awusendi kondiweni kumbe enye njalo isemajinge ongaba idistance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useclinic. Kulabadala ekhaya asebeluphele abangenekisi ukuhamba, kulabo mama abazithwele, kulabantu abagulayo, bonke bona laba abantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye eclinic okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethwala ngezinqola, abanye behamba belala ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle. Kodwa-ke uhulumende kulesikhathi zokuphatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-30,000 or even 20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imota hamba wanika abantu bengwana ebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba babhizi bayazakhela ikliniki leyo bazithayela izitina bazithwalela inhlabathi baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuhlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimota izinduna ezivele zile ezimota basobadekela imota leyo is just a beginning imota lezi zizafuna ukufiyela zizafuna ukulingiswa nxa zifile kanti vele zona izinduna zangona zihamba imota zisiya nga ngoba tungazihlezi lapho zidonisa amacala abantu so imota zakhona bazisa nga.
Uthi liyazakhela ikliniki yengwana le liyazitshayela lezitina selifike kuliphi ibanga?
Abantu sebekholektile izitina ezingafika 90,000 sebeyakhile ama-toilet ayi-6 lento ezinjalo eziningi asebekufuna nje kathesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 bags le material ukurufa kwabazokuningi bavolontiye ukuthi bazazenzela.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube West Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kanje lokho kobe tuna masiko babe tetela mazo
ngicena masiko lingalithola njani izulu omuhle khona ngapho ke lapho likhona endaweni ezijeneyo lamhla ke sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha kambe ukuthi uzuhlonishwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi lamhla silo nkosazana isikhathele nyathi ukhona kale ke kule Botswana sakubona mamdloli
yebo tike linjani.
Hayi siphilile kakhulu, kunjani khona phepho zona?
Hayi kutona kuyatshisa.
Ye, isikhathi sangikhona. Kwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma. Baba Chuma kunjani?
Iyaphila baba.
Ababili laba zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngizakuqalisa ngawe Manyati. Ukuze uhlonitshwe sibile ngabantu kumele wenzeke.
Baba Dube, nxa umama ngibona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho kwakhuluma kwawo. Kube nesithunzi ebantwini, ukhetha amazwi akhuluma nabantu. Ukugqoka kube ukugqoka okuhloniphekayo ebantwini. Nxa umuntu njengamina ngikhulumela esayidini yabantu abangumama ube ngumama olamulayo ayikhona umama oxadanisa abantu xa uthola abantu besilwa ube ngumama ofika phakathi kwabantu ukhuluma amazwi ayakhayo noma kusemhlanganweni loba kungathi ube ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni ube ngumama oyakhayo wathi umama olamazwi athithayo njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi akhe aphansi esintwini sakithi esindebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama aso muntu ophonga uba ngesindebele abanye bathi umuntu lamawayi awuphonga udaha nje izinto uthatha kuhle kuhle ukuzabona abantu bokuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana bayabizawo ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha but nxa ungaziphathi ukuthi ungagqoki ukuthi kuyaba nzima ukuthi bakuhloniphe lawe
ye kunjalo ke siyamuzwa lapha golide unibona ngazani ukuze uhlonitshwe ngabantu kugqisa ngabe kusiya ngabe uyakhuluma lapha ke uManyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisa ilizwi lento ezinjalo ngamafutshane ungathini khona
ngiyabonga ithu mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengobana incwadi engcwelisho ukuqala ngokuhlonipha uNkulunkulu ngingahlonipha uNkulunkulu nabe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzazi ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselufu ma usuka lapho ubususiya nemfundiso okhulu engaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini. Angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu. Uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi. Kumele uhloniphe, inhlonipho siyifundiswa ngakithi. Bese kuthi i-education, lokho kuthiwa yi-education ngesiNgisi, kufundiswa esikolweni. Ngeke even ezikolweni befundise inhlonipho esintu sokukhula komuntu. Cha, esikolweni ufundisa amabala o-ABC. Kodwa ukuhlonipha, uqala uhloniphe uNkulunkulu, uzihloniphe wena, ubususenza lokhu okufundiswe kini. That's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu, angithi bekuthiwa ukhulu olungaziwa luthezwa. Abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo. Usuzosibethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe.
Yehe, babamba khonapho-ke.
Uqala ngakini.
Yes, ubambe khonapho-ke golide, sibuyele sibili kumanyati. Manyati, ukhulumele la ngokugqoka. Ugqoko ngani akuhambelani labantu, kungabe ngokunjani?
Ugqoko ngani akuhambelani labantu, babadule. Ngamalanga lawa, ngingathi ukuthi abantu bengawugqoki, but sokuzakuya ngawe ukuthi wena uphume egumeni elinjani. Into ezinjengamabhurugwe la ngama-tight kakhulu, lokunye okuyizikhipha lokho kuthi zisho ngaphandle, izinto ezingahlonitshisiyo ebantwini, okuthi abantu lanxa belembuthano bagcina besuka nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahlonitshekiyo. Kodwa nxa umama ugqoka okokumama, ungubaba ugqoka okokuba ngubaba, uyabe ungumama ohloniphekayo, ungubaba ohloniphekayo esigabeni. But nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini ngingatsho njalo nalalezisho kuba uyabungahlonipheki. Sibili okuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amagumi abancane kulawo akuyokhala umama lo, hayi indlela agqoka ngayo ayisile. And ukugqoka isipeshali lokuphuphumazile yisokususa abantu esinyweni sokuhlonipheka. Amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lenhle. Uzwese lokubiza mama ephakathi komshoko engxanye kulabo mama abadala kulawo, but egcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okukhuluma ngakhona.
Baba Juma, ungagalela khonapho sibili, ngicela utshaya ngamafitshane. Isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma.
Sesasuka iy'gqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu. Uzothola umuntu uma igqoke i-overall kuthiwa hhayi lo usebenza emgwaqweni, ogqoke okukanje ungunesa. Obasegqoka ubufishane okuveza iy'nto eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi.
Hhayi-ke okwalamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele nyathi. Lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Babe lobo logogo besenziwe kangele ezinye ziziziyowagcina amasiko.
Siyabonga ke Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngilo mnumzana Khulakhwashe Hobe oligqwetha. Siyixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Sibheka i-section 91 article 1b of chapter 5 part 2 eyomthetho lo ovimbela umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu. Okwamanje masambe siyoxoxisana loKhulakhwashe. Mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo. Indaba ekhona lamhlanje uyizwile.
Ya, njengokuthilo ukuthi kule limithi kumbe lo mgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esine ukuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amashumi amane, akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo. Ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elitshumi lasifiqani ne-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala. Kungaba yinto abaye abazikhethela yona, bekwazi ukuthi ungananzelela between 2013 ngo-2013 i-40 years yayiphela ngo-73. So ungathola ukuthi kwakungabantu nje abasekwazi ukuthi i-40 years akula muntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini. Kungaba ngesinye isizathu lokho kucabangela, but akuna sizathu esasiphiwayo njengelizwe.
Does i-constitution yethu provide iliway yokuthi nxa ule minyaka eduzane nge-40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhela izwe lethu?
Hayi, ayikho. Ngoba ithi ithi yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ilizwe.
Kodwa mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobandlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba yinto enjalo ngoba kuba into njalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo i-experience abangakhokhela elizwe. Khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele-39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa neZimbabwe uzathola ukuthi inkulu ngoweza ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance, izakhamizi zeFrance, kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy. Ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo ngoba kube le-discussion kuzwakale sibili ukuthi ababhalayo i-constitution bona babesithini bebabecabangani ngesikhathi befaka i-age limit ye-30 years.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongusakhulayo olamandla noma esingathi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokhele ilizwe lethu. Ithuba likhona na lokuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa?
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende, ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abantu abasidingayo sona. So leyo nguquko e-constitution sengezinye indlela ukuyadoyitoya emgwaqweni ukumacha ubu-demonstrata angiboni kuyindlela e-effective, ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituents abo behambe bethinte nalabommeli babo abantu ababamele uparliament abathe ama-MP. Lawo ma-MP sekuzaba yiwole afaka i-motion yokuthi hhayi asiguquleni i-age limit e-constitution yethu. Sikubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe e-Uganda obukhuluma ukuthi umuntu osendlule iminyaka edlula amajuni ayisikhombisa angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu likamuseleni lilwile lavela kufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit so that eZimbabwe nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana nabamembers ephalamenti yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe, ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokheliswe?
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona, ngoba ungakhumbula kuhle, uyakhumbula ukuthi phakathi kweminyaka odluleyo sibonile iqembu lezanu-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section ku-constitution ekhuluma ngokuthi omanje bamba bakhethwa njani kumbe bafakwa njani, and sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balali lapho bengixoxa lo mnumzana Khulakhwashe Hobe oligqwetha, sixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli esikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumike Hobe bafethu lilalo.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli bethu, ngibafisela umnyaka omuhle womuthi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka kukahle ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 ivesi ka-1-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa abaningi bethu siba lamacebo amaningi okuthi impilo yethu sizayiphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamagcebo, cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, ngingabali lombhalo, ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphuthe ziphi izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni, ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe kodwa inkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile kodwa inkosi ihlola inhliziyo. Nikela enkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla mbona kuqakathekile ukuthi okokuqala khona engikhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangalamacebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi kumbe uye esikolo kumbe ukhangelele ukuthi uye esikolo esiphezulu, uye qeqeshwe esikolo esiphezulu kumbe kulabo abahlanganisa izimali, kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizazihlanganisa kanje kanje ukwenzela ukuthi niyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi niyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi niyethenge enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi engathi bagqila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akula lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Into esengikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nguyohlola inhliziyo zethu, ukuthi kanti uze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo ukwenzela yena na, kumbe ukwenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu, kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konke kunokuya. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbekele uNkulunkulu abe nguyoqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeka amacebo akho la, beka uNkulunkulu abe nguyoqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanaye ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi nxa laphana senza amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hhayi ngizathenga ibhasikili, sengiyengalichova mbijana ngathola imali ethe xaxa ngiza kuyathenga-ke imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo uyagcina usiwona. Okokugcina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawa macebo asilobeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kwanise ukuthi sesifika engcono esikobo August laphana kubo June uhlolisise ukuthi ngimi ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi,
ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo bewabeka phambi kwaNkulunkulu aphumelele, engabi lawo azayehlule kuphumelela. Baba, ngegama likaJesu sizibeka phambi kwakho, siqalisa umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo usize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela, emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli sihlanganeni balaleli kuvikelizayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo ipuqane le-Manchester City umdlalo waphela i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. Kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela. Umdlalo kwelinye izinga uke waba i4-1 ikokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela. Waphela ke umdlalo iLiverpool kweLiverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale kona ngape kwando ukuthi liza nqoba na. Kodwa lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Sithokozile
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.